into yakuqala udaba lolu kathesi soluse High Court emthethweni owe parliament we don't discuss indaba nxa isise court yiko okusemthethweni so indaba leyi kwenzakale ngoba uChalimani honorable Mliswa ube ngayazi procedure yona leyo ukuthi kuhamba njani yena ubethatha ukuthi umuntu lo sasivele sibanxusile kwavunyelwa ngeparliament ukuthi babuye bazonikeza ubufakazi kodwa ubeso kungemva ukuthi indaba leyana isise court so nxa selibiza futhi umuntu uthi azonika ubufakazi ngapha udaba nalelo luse court lakho njengephalamende iphalamende umsebenzi wayo ngokulungisa umthetho selikhanya ngazathi selifuna ukungani selifuna ukwenza okunye okungachachi abantu nxa sebekukhangela sokungani kulokunye elikuvalayo so yikho abanye basuke ngolaka ukuthi kathi sesicalise nini njengephalamende ukuthi kasi sahloniphi yini umthetho ukuthi nxa kusejudiciary isiyo ephethe udaba sinikeze isikhathi leyibi yi-procedure ekhanya uChalimani obengayazi lokuyizwisisa kugcine kubizwa unobhala wephalamende uKenneth Chokula waza wazochasisa uchasisile abantu bonke kukomiti sakuvumela savumelana kwaba kuhle basebebizwa batshelwa ukuthi hayi i-procedure itsho lokho khonoko ngitoda ukuchasisa
Yena uVan Hoogstraten uthe khuluma le ntatheli zindaba wathi abamvimbileyo benze konoko ngoba bengafuna ukubana echaye ukubola echaye inkohlakalo imisebenzi yenkohlakalo enzakalayo kulinkampani ungathini ngalokho
iqiniso elikhona ewange iwange Colliery Company isifile mina ngikhulele eFolosi indawo leyana isifile akulandi sengakhuluma vele eOthwagoni iyafihlwa ukubola kukhona akufihlwa kodwa sithi lapha kulento iprocedure emthetho elizwe ukuthi ithi hayi asimeleleni labana becede ngoba nxa kukuthi khona kumele akuchaye kumele athiwe ithuba aze njalo kukomiti e-Mines and Energy, i-Mines and Mining Development, aze azokutsho ukuthi vele khona kwahamba njani ngoba ngibona ngazathi kulokuyisikhathi okufitshane nje ukuthi akayekele i-court icede kuphela ingaceda then vele ulelungelo lokuzokukhuwa okutsho khonokho avele lapho kuvinjwa angavinjwa kodwa umthetho wephalamende usobala ukuthi kumele baze bazokutho ukuthi vele kwahamba njani ngoba kubolile wangi